kuliqiniso sibili akula ngisho isenti yangikhona besihamba nje eParliament kungelaludo siziphendukela nje akulaludo esalutholayo. Mina-ke ngisuka eMathebeleni South, lo muntu oseHarare vele kahambelana ama-allowances ethu, lo muntu okobulawayo ulawakhe ngoba imaleji yakhe izakhayikhuletwa njengokuthi weHarare vele usuka khwapha eHarare akulikalalimali vele kwesikhathi ifinde ukuthi yena eyakhekule mali engange-2000 kodwa wayanika i-15 okuyukuthi yikho lapho kuba lelokhu zenikhona. Mina-ke engingabe sengi-owa kwesikhathi maybe 30,000 or plus yikho lapho kuba lo mehluko khona because ngithazela over about 700 something kilometers esiye eHarare ngibuye ngiphenduka sokuyi-1,000 something kilometers okufanele nginike i-allowance yangikhona kangiyinikwa yokulala eHarare khonokusuka kwami ukuthi ngilele eHarare kufanele mbhadale per night akula mali lokhu isingakayinikwa for the past maybe 3 years or so.
Uhulumende uthi kala mali lithi ayithathe ngaphi imali?
Hayi lokho kwemali kakusikuthi ilizwe kalila mali, ilizwe lilayo imali kuya ngokuthi bona i-executive ivele iya-interfere kulokhu zeni kule-ledger ngapha so ngani thina sesiyingxenye ye-executive kanti-ke hhayi sike ugatsho luzimele lodwa sibabona kona bethenga ama-prado sibabona bethenga ama-letters ama-rangers lawa sibe sesizibuza le-judiciary iyakwenza khonokho ithengela imoto ezintsha imali kayikho njani ayikho nxa uzokhuluma ngama-legislators yikho lapho sisuka sithi hhayi kusho ukuthi imali ikhona
selake lakhuluma ngalolu daba na ephalamende njalo impendulo eliyiphiwayo yiphi
nje sakhuluma sibili ngoba ephalamendeni ngihlala ku-standing rules and orders committee lapho esiba kune-problem khona uzafica ukuthi khonapho ku-standing rules and orders committee lekhangela ukuranwa kwephalamende uzafica kulo vice president kulobani i-prime minister kulobani beyi-executive akula ngenye indlela ongayikhuluma ngayo uzame kulokhu zakhe sase sifoma-ke i-pressure group eParliament just to pressurize ukuthi izinto lezi kazihambe seyi-welfare committee ukuthi i-take off ama-problems ama-MPs sakuzama kodwa kuya kubona ukuthi kule resistance ngoba lakhathesi akulalutho esilitholile.